Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 25 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kaMongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili iKhansile yakobulawayo ekhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku 72 esiya ku 96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu.
Asathi zimithing kukhansile bazi abanye kodwa ukuthi abantu bazibakile zabakhe abantu asikwenza babuya zimithi
abayazelela vele isimo sesikhona sokuthi vele izwi antathi yani akula manje emadamu amapipe ethu abezele engalungiswanga kahle.
Izakhamizi zithi kuhle wonke umuntu achasiselwe ngodaba lokuvalwa kwamanzi
ukuthi abaningi bazile kumbe abazwanga khonapha kulabo kolosupho khona ngoba i-message lezi sikhuluma ngazo sizithole ku-WhatsApp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwazi amabhanki amaningi kumbe kuzwe kusinekade singantwazi la mabhanki kumafoni ngoba ikhansili isukube lo supho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphone.
Owayengusodolobho we-New York emelika uMnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire uphumele egcekeni ngokusemthethweni izolo ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi ukuphindela elizweni kokamsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabanengi, ibandla lezanu PF izolo lithe limemukela ngezandla zombili. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Simon Khayamoyo utshele umsakazo weZBC ukuthi zonke izizalwane zeZimbabwe ezithanda ilizwe lazo kufanele zizwe zithokozile ngokubuya kukaMnumzana Chiwenga, yena ofike elizweni ngomgqibelo evela eChina lapho abeselatshwa khona okwenyanga ezine ezedluleyo. UMnumzana Moyo uchayele ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa ngathi yikuqoqa kwakhe ukuthi uMnumzana Chiwenga elatshwe kulelo lizwe. UMnumzana Chiwenga ufike wakhuthaza abantu ukuthi besebenze gadalala ukuthuthukisa ilizwe labo, wasola odokotela ngokukhalala umsebenzi. Abanye bacabangela ukuthi kulokulwisana phakathi kukamongameli Mnangagwa loMnumzana Chiwenga, kodwa iziphathamandla zikahulumende zithi lokhu akusiqiniso. Ababili laba bobonakale bethabelana emifanekisweni. Ikhansili yakobulawayo ikhangelelwe ukusungula kusukela namuhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitshwa kwamanzi ngeviki kuleli dolobho esuka ku-72 esiya ku-96 ngenxa yokusilela kwamanzi emadamu. Ukhansela Mildred Ncube ka ward 16 eGwabalanda uthi umunicipal uzamile ukwazisa izakhamizi ngalolu hlelo ukwenzela ukuthi zizilungiselele.
Asathi zimithing kukhansil bazi abanye kodwa ukuthi abantu bazibakile zabakile ngoba abantu asikwenza babuya zimithing.
Abayazelela vele isimo sesikhona sokuthi vele izwi antathi yani akula manzi emadamu amapipes ethu abezele engalungiswanga kahle bacazisile. Sizabiza futhi imithi sibatshele.
Sesikhangela wona lawana we 72 hours lawo ayingabahluphi yini?
Hayi, lawana zangabahluphi bonke bayawazi. Isazi ama-dates abo kuhle. Angithi kuhanjiswa amaphepha la kuma-WhatsApp konke kuhanjisiwe
manje ngesikhathi amanzi laphana ecitshiwe abantu bawathola ngapha amanzi okusebenzisa nsuku zonke
banazi izigubhu abaningi bakhona vele izigubhu babelazo nxa kuyukuthi yalasigubhu uyakwanisa njengami nanti ngisebhakana ndala angesi so nxa kuthi izigubhu kazizintithwane nxa ama-timetable kuthawafanani bayakhaphakanye bathatha amagogonyeti bazosebenzi abanye bayathatha ibuvisi ngomasihambelane ama-timetable ethu lesisayini nalapho egwabana ndakemnda wakho baphana emagogonyeti engikhangelani nakwabi akwenzakali ukuthi i-timetable ifanani ukuthi la mangilawo lapha lemagogonyeti abalawo nezizevo abalawo akuhambe njani ama-timetable achiyana bayabethatha empophini zabanye besizama khonapho nxa uyintinto yakho nayasigubha okanye bavele banama-drums abathengabantu i-situation bayinanzelela abantu abaningi ayazayefikasika amanzi
belekuezinzini kodwa umuntu angathatha amanzi ingqe kubani kumbe yilaba ababevele bencedisana
abancedisana abantu even noma kubana abantu nge-situation yamanzi akula mntu enyeukuthi amanzi ebengakwaziyo
ama-bhawuza bayawaletha ispecial nxa kufiwe bayawaletha amabhawuza okokuthi lawo nxa ungelawo amanzi ubemgqumo yakho uyahamba uyethatha
izibhorane zikhona ezisebenzayo
borane hayi inesami isibhorane asisebenzi
lo ke ngukhansila Mildred Ncube kaward 16 eGwabalanda sixoxelaye eKwaBulawayo. Siphinde njalo sakhuluma lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali baleli dolobho eyeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Ngilokuthi nengihlala kilo ukuthi ukhanye ukuthi ngabahambile namhlanje ngesandi azaye kuya ngolesibili kuphinde futhi ahambe ngolesithathu aye kuya ngolesihlanu ilanga lakomgqibelo yilo kuphela esingathi sikhangele ukuthi avuke khona ntshone khona. Okumele sikunanzile futhi ukuthi ukuthi abaningi bazwile kumbe kabazwanga khonapha kulabo kolohlupho khona ngoba ungananzela ukuthi imessage lezi sikhuluma ngazo sizithole kuwhatsapp abantu abaningi abasavula ama-documents lawa angantwadla amabhanki amaningi kumbe kuzwe thine kade singantwazi la mabhanki kumafoni ngoba i-council isukube lo hlupho lokuthi iyathembela ukuthi abantu bonke balama-smartphones abavele bengelawo ama-smartphone angikhona uyafika ukuthi kusasa laphamba kusasa umuntu yaloko ecabanga ukuthi amanzi akhona so ngenzeka kusasa ngiziye ngithulula amanzi alambe ngithela ngawo ngibe ngiqeda ukuwathula abe sehamba okwesukukhuthaza kakhulu i-council ukuthi ngabisa umbiko phambili ulandele ngalowo mbiko kodwa ngangasawulandele kuyaphambanisa abantu.
Lokho elukhona lulani uhlupho lokuthi abahlala eziqongweni bengatholi amanzi lanxa bemele bawathole
kakhulu bakhona abantu abasebenza ama-3 weeks ungakhangela for instance lapha koBulawayo endaweni enjengePhumula East indawo enjengePhumula East sila bot abaveka amathathu bengela manzi sengabathinta laba be-councilini ku-WhatsApp group yabo baphendula ngize ngikhulume labo beke bayaletha amalanga amabili amathathu kodwa ngananzela iPhumula East kakhulu ward 19 isebephila ngamabhawuza akula manzi kawaphumi lokhangela isigaba zonzana ubabuzana la engafakaza ngoba nguye ukhansila wendawo yena leyana kube sekuthatha indawo eziphezulu ezinjengabo Phumula South ngale kibongwalongwalo lakho amanzi nake ngasavukake ebusuku ngabo 11-12 bewanqamekela kuyade kusise ngasekho so lokhu lo hlupho nalo njalo ahlala sikhuluma ngalo emhlanganweni yethu emahholo sasikubike khona ukuthi kanti kwenziwa kuyini ukuthi indawo lezana zingatholi manzi ikakhulu lezi ezidansileyo babe sithi pumping system yabo kayela manzi ngoba akuncedi ukuthi umuntu ethi ngumhlali wakoBulawayo engatholi manzi avele empompini kumbe elale ngalalanga egquthile elindele ukuthi amanzi lawana awathayimele mbalinde kuze kube phakathi kokusukuza abuye la athelele njengabanye ngoba vele basebenzisa amanzi abawathatha ezigubhini esingathi i-running water kabalayo ngoba bayaligcina ezigubhini.
Sixoxelayo ikhansili njalo bathi okunye okubangela konke lokhu ikucitshwa mahlayana kwamandla amagetsi
amagetsi koBulawayo nxa ungasatholanga njengathi ngapha lapha endihlezi khona ngase ngasatholanga ngomgqibelo kumbe ngesonto kusiyathaya imini yantambama ngomvulo kusiyafika kulesihlanu kuveleka kula magetsi ize siyacitha amagetsi so kungantwa nje into vele sijayelekile 5 kusiyathaya u-10 11 ebusuku yikho lapho aphenduka khona amagetsi kodwa sikukhuthaza ikhansili ukuthi kanti kungaba njani ke babuye le-program bebadinga i-donor funding ukuthi bebabe lama-generator kumbe basebenzisa amasola singazi ukuthi ongasebenza ngcono kuyini ngoba amanzi vele kuzamela pontshi singadiphenda ngokuthi ivesa kayikho ngokubona kwami vele ivesa kayisozeyaba khona okwamalanga aseduzane ngoba ungakhangela bayalokuthi kuthi ikaribha kakula manzi ngale wange kuhlala kufile umthina lokhuyana ngakunjalo ikhansi zome ukuthi icabange ngaphandle kwaloko ejale ukucabanga singathi ucabanga ngaphandle kwepolice singwalathi sinje kona base slide ngamalight la lawo esola kumbe sikuphela ngamagazi
inhlelo ze council ziyanceda yini ezokuthi nxa kungela manzi benzani
okuvamile kakhulu ukuthi ibhawuza iyabuya ngikhangele kakhulu indawo lena ngibe ngikhuluma ngayo iward 19 ephumula east lapho sifika kula manzi kodwa engingakwaziyo ukuthi amanzi lanabe nelisa bonke abantu yini ngoba ngiyambona ibhawuza eyodwa ngelanga ngelanga ngingazi njalo kuyabe nelisa bonke abantu sikhanya ukuthi iphumula east indawo enkulu kakhulu lezinye indawo ezingaze zifuna amabhawuza abantu abathina bethola ukuthi lapho kufikela khona ibhawuza kuzokufika laba abahlala khathala lapho kufikela khona ibhawuza bagcina besiba le problem yokuthi nxa usifika komakhelwane lapha makhelwane azoza kunedensuku zonke ngoba laye ibhili lapha langasibuya izabuya imtshaya ngoba kade isikhathi livumela ukuthi umuntu athole 350 liters ngelanga so nxa sokubuya abantu abaningi kakhulu laphana kutho ukuthi amanzi abo sebasebenzisile layo semtshaya ngangale kwakhona sesiba le penalty indawo ezilezibholane engikhangela njengabomketa labonkulumane bangcono bona kodwa ngathi ungakhangela indawo ezinjengabophumula north vele kakula sibholane ngitsho lesisodwa ukhangela iphumula east engcele ezibholane ezimbili iphumula south engezelwe ezimbili zintathu yewe yezikolo ziyafika ibhawuza kabili kathathu kusiya ngokuthi ibiziwe bekayibizwanga kodwa uhlupho lolwamanzi kaluhluphi kuphela izindlu lapho kuhlala khona esingathi imizi yabantu lezikolo kuyahlupha lezibhedlela kuyahlupha
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekhona le kobulawayo Ngesikhangeleke indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umholi weZimbabwe National Army umnumzana Etsai Chimonyo uthi ibutho lesizwe lizimisele ukuqeqesha amalunga alo ukwenzela ukuthi alondoloze abafuna alondoloze ukuthula ngoba kulabafuna ukubangela udlakela uthe kulamaqembu ethusela ilizwe kodwa eleZimbabwe alesabi ngoba ibutho lizimisele ukuvikela isizwe salo ubonge izizalwane zeZimbabwe kanye lomanyano weSADC ngathe ukubambana kwabo bekhankasela ukuthi iziphathamandla zikahulumende kwethule izijeziso ezatheswa ezinye iziphathamandla zikahulumende ngamazwe aphetsheya kulandela ukunqoba kweqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu 1-0 enkundleni ye-Barberfield Stadium izolo ingcwethi ezicubungula ezemidlalo zithi umdlali uPrince Dube onguye ohlohlele ibhoso utshengise ubuciko obukhulu kulo mdlalo ngoba inanzelele ukuthi ugoalkeeper weManica Diamonds uJoram Mutshambo ubengaphi kwenzela ukuthi alikhandele emambuleni iqembu leli alinqotshwa alikanqotshwa emidlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selilubhekiseko wechipuku Super Cup nengezi Platinum Stars. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ukhuluma noMofeti ngobe esendaweni yaseGoli. Kanti into eyenza ukuthi khona iUnited Nations ingangenele edabeni laseZimbabwe yini? iUnited Nations ayingenele edabeni laseZimbabwe ngoba iAfrican Union neSADC asisizi abantu baseZimbabwe. Zona ngumthetho zabunjelwa ukuprotecta amaAfrican leaders. Akorrupt. Ingangenela njengaseLibya. Ikhulu labantu baseZimbabwe siyakudinga khona lokho.
Linjani balaleli leStudio 7 mina igama ngugavadela Ncubela. Okunye balaleli enzama ukuthi ngililimukise khona kathesi ngoba uDisemba seqalile njengamanje. Asiqapheleni kakhulu abafana abadlala ofeja feja lapha. Bala masalamuzi amakhulu kakhulu bathathela abantu izimali so lapho lihamba kwa liqaphele. Ende bafana bakithi abafana bakithi ekhaya eZimbabwe. Iba bakangileyo ngento yakwena le. so liqaphele kakhulu abantu bayingozi kakhulu especially uma uthola bedlala belongasondeli phansi kwankhona because uma usondela bakuthathela imali ngamasalamos so libe be careful
sanibonani Studio 7 igaba lakho Adolf Shaba siyabonga ngethuba elisiphalona ithala nje ngohulumende wakithi lokho kuphela uEmerson Mnangagwa ohlukumeza abantu kodwa nje lawo nje ngamasayensi wokuwa kombuso ngoba evini nemibuso yonke ke hama uma isiyafika ekugcineni ngamanye amasayensi abonisa ukuthi siyakuwa ngoba hhayi kuyabonisa ngokuthi bahlulekile abasenawo amandla sebefuna ukubambelela ngakho konke abalakho nje nasebhayibhilini uma uyifunda uba khona lapho nje sebefuna ukuqeda abantu ithemba ukuthi bangakwazi ukuma bengakwazi ukubambana kodwa ngendlela abantu engibona bebezimisele ngakhona phambili kuhle kakhulu.
Mina ngithanda ukuthi ngihalalisele iFulabusi United Football Club enelise ukuthi sale ku Division 1 lonyaka isindile siyahalalisela abafana okugodlwayo sithi halala qhubelenze njalo kulo mnyaka ozayo asilifuni emsikeni silifuna libe phezulu ngale kwezikhontesta phezulu lenze kahle yimi ngiyalibonga kakhulu bafana ufana okogodlwayo usibonga Nkosi Mthunzi siyalithanda kakhulu.
Okhulumayo umfo kaNkomo Banele ngikhuluma lapha ngiseJohannesburg kweSouth Africa. Sinekhangela lasekadeni kudala nxa silandelela umbuso wamaNdebele umzilekazi wayelabantwana abadala kulo Nkulumane abadala kulolo bhengula kodwa labo bantwana abazange bakhethwe inkosi ukuthi bathathe isikhundla sayo ngemva kokubana yona siyedlule emhlabeni ngenxa yezizathu mhlawumbe ezijiyeneyo uhlangabeza wakumele ukuthi njengezibulo likamzilekazi athathe ubukhosi bukayise. Whether uDouglas umdala kumbe uJoram umdala unhlanhla amangonxa kwekuthi wasuka eqonywe nguyise ukuthi ngiyoze kuthatha induku zobukhosi bakwaNdiweni akula muntu ongakuguqula lokho.
Yebo linjani bafowethu, heyi indaba yokutshaya kwabantu ilusizi kodwa ungakhangela kakhulu abantu abatshayiweyo ngabantu abadala abantu abangomama hambe shiwa ma ungatshaya ukhulu umdabulikhanda echaya ngabafana abancane ngama-youth ngabafana laba balama-20 something years laba bafana abade bechaya abantu abadala shiwa kubonisani lokho anti bafuna ukuthi besaba abantu sebethusela abantu ukuthi kungathiwa i-MDC lomhlangano kakekho umuntu ozofuna ukuya khona lapho. Hhayi anginawo amaningi nje bengithi nje ngidlulise wona la amafishane ade nginawo.
Le ndaba yokutshintshwa kwezitrata lapho kwenzakala koBulawayo especially koBulawayo kuyabhora kakhulu ngoba manje sekugcwele amagama ezitrata angabizeki izibongo zakhona they are very very funny man lokhu kuyasincundisela idolobho kahle kahle. Why bezothatha uMnangagwa bemfakela phaya ebantwini ezama ukubaqeda maqede lapho azothathwa abizwe ngesitrata sakhona thola i-owner uthola i-owner for what kumele abe honored le eHarare kibo or eGweru hhayi la koBulawayo khona manje nje bekumele ukuthi aqala ayokhulumisana noZulu azi ukuthi uZulu uyavuma.
Msakazi ngiyakubingelela ngokuzalwa mina ngiyinsizwa yaseFilabusi kodwa ngokuhlala ngiseGoli nginguDevson. Bengithanda nje ukudlulisa ngobuhlungu benhliziyo ngesehlakalo sokushaywa kwabantu ngendlela okwenzekala ngakhona. Le ndoda leyo nguMnangagwa kudala ihleli lapha ngomgabe from ngaboma-1980s. Kuletha isikhumbuzo seGugurawundi ukuthi ube nesandla esikhulu lo nyawo wayehamba ngalo nomgabe nanamhlanje usahamba ngalo nawo amaphoyisa khona akhohlakele ingane ezincane ezishayonina noyise.
Bonani sanibonani nonke basakazi.
Sanibonani sanibonani kuStudio 7. Le ndaba le eyokuthi kuthiwa khona amaphoyisa ebhaxabula abantu ngaleya ndlela ama-opposition party akusamela akonteste manje. No.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 03 18. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abangamachumi amabili lasithupha engozini yendizamtshina ebisanda ukuphakama elizweni leDemocratic Republic of Congo. Indizamtshina le iwele lapho kuhlala khona abantu eduzane legceke leDoma Airport kulelo lizwe. Njalo abayisikhombisa abatshone kulingozi bebezimele phansi. Ukudaba olusaqhubeka kwelemelika elemizamo yokumisa umongameli Donald Trump umsebenzi ngohlelo lwe-impeachment, umnumzana Devin Nunes owebandla lama-Republicans wenqabile ukuphendula umbuzo phambi kwekomithi ephenya lolu daba okuthi wahlangana kumbe hatshi lesiphathamandla se-Ukraine ukuthi athole ulwazi ngendodana kamnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Kodwa abanye bathi ngempela wahlangana laso leso isiphathamandla eVienna ngomnyaka ka-2018. Ngesizwe eziphathelane leMelika, wayengusodolobho weNew York khonapha eMelika umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi ibillionaire usephumele egcekeni ngokusemthethweni ukuthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Uthe injongo yakhe emqoka yokuncintisa ngeyokuthi anqobe umongameli Donald Trump abesevuselela ilizwe leMelika. Uthi okuzabangela ukuthi anqobe kukhetho yikuthi ulolwazi olujulileyo kwezamabhizimusi lakuhulumente. Umnumzana Bloomberg owayekubandla lama-Republicans uncintisa ezimele. Ngomnyaka ka-2016 waxhasa unkosikazi Hillary Clinton owanqotshwa ngumnumzana Trump kukhetho lokudinga umongameli. Ngeviki edluleyo umnumzana Bloomberg uxolisile ngomthetho wokuhlola mahlayana abantu kudingwa izikhali eNew York ngesikhathi engusodolobho okwakukhathaza kakhulu abantu abamnyama labahispanics. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bamsolile besithi kusobala ukuthi uthatha leli nyathelo ngoba esedinga usekelo. Umnumzana Bloomberg wayengumeya wedolobho leNew York kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya koka-2013. Ngalokho, uthi umazi kamhlophe umongameli Trump layo engoweNew York ukuthi usenga ezimithiyo nxa ekhuluma ngobukhulu bamabhizimusi akhe. Umnumzana Bloomberg ngumholi wenkampani yamabhizimusi enkulu kakhulu egoqela ekamabonakude, imisakazo, kanye lamabhuku axwayisa abantu ngokusetshenziswa kwemali. Umkhankaso wakhe ubikwa ubhadale imali efika amadola ayizigidi ezingamachumi amathathu, $30 million, elembiko yokumkhankasela esakazwa kubomabonakude elizweni lonke ukusukela izolo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Yebo ke ngalesi sikhathi sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook njengoba ke si-live streamer ku-VOA Indebele. Ngiyaxolisa njalo eminye imbiko isiginyiwe lucingo lwami, kodwa silodanisa Blessing Dube lo Lindsay Hammond abasibukeleyo. Siyakwazi ukuthi bakhona abanye njalo, imbiko yenu sizayifunda ingathutsha njalo. Okwamanje ke ke silalele umculo kaNqobile Malinga esithi Highlanders lizakhumbula ke ukuthi iqembu leli selelubhekise ukumdlalo alikanqotshwa ke emdlalweni elithumi lambili edluleyo njalo selikhangilele ukudlala kumdlalo weChibuku Super Cup kulandela ukunqoba kwalo elingezi Platinum Stars 1-0 enkundleni yeBuffalo Stadium izolo. Kodwa kakhathesi ke hayi umculo nje lokujayiva. Yeboke umculo ohaya iposo vela kunqobile Malinga ke sikhangele ezinye ke zendaba ebesikhokhela ngesikhathi ukuphindela elizweni kukamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga kusemlonyeni yabaningi ibandla lezanu PF lithi limemukela ngezandla zombili. Ikhansili yakobulawa ikhangelelwe ukusungula kusukela namhla uhlelo lwayo lokwengezelela amahola okucitsha kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Sibonge bonke ke abasixhasayo kuhlelo lwethu. Uzenzo Oscar Ndlovu, Polite Gwakuba Maphosa, ubokuthula Sebangwenya, uTom Hlabangana. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.